sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 3 kuNkwenkwezi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Izalandeleli ukuthi nxa sisiya ukuthi sisiya ku-ground kuyakhava ama-election kuyakhava upresidenti ezinjalo bakhona laba ababhalela i-state media bathola indlela abaphathwa ngayo kuma-assignment iyachiyana nendlela abantu abaku-private media abaphathwa ngakhona.
Intatheli zindaba emhlabeni jikelele namuhla zinanze usuku lwazo olwe-World Press Freedom Day. Zikala ngokuhlukuluzwa zisemsebenzini kanye lodubo lokwethulwa kwempiko engamanga i-fake news.
The effect of the sentence is that he has been given a 6-month wholly suspended prison term on condition that he pays a fine of American dollars $600 by the 5th of May 2023, failing which he shall be committed to prison for 6 months.
Umthethwandaba kamantshi ufumane isiphathamandla sebandla le-TRIPC umnumzana Job Sikhala elecala lokuphazamisa ukusebenza komthetho wetheswa isigwebo sokuhlawula ifayini ye-$600 kumbe ukuhlala ejele okwenyanga eziyisithupha. Ukuchitheka komtshato wendodakazi kamoyi umnumzana Robert Mugabe ubona lobe ngumyeni wakhe uSimba Chikore sokuveze inotho emangalisayo yababili laba engangena kumabhiliyoni amadola eMelika okuyinto etshiye uZulu weZimbabwe khuza umhlola. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Intatheli zindaba emhlabeni jikelele zinanze ilanga lazo lokukhuthaza ukuba zisebenze zikhululekile ele World Press Freedom Day namuhla zikhala ngokuhlukuluzwa zisebenza lodubo lokwethula kwempiko engamanga i-fake news. Emizameni yokumelana lodubo lwendaba ezingasizo zeqiniso, inhlanganiso ye-Africa Check imanyane logatsha lobudlelwano bemelika lamanye amazwe baqhuba imfundiso yokuhlomisa intatheli zindaba ukuba zihluzisise ukuthola iqiniso. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Intatheli zindaba zinanza ilanga le-World Press Freedom Day zingelanjabulo, iningi lisithi iholo alisahambelani lendleko zempilo njalo amalungelo abo ezokuthapha indaba aya engcindezelwa. Umqoqi weZimbabwe National Editors Forum uNjabulo Ncube uthi kuyadanisa ukuba bananza ilanga le-World Press Freedom Day ukuhlukuluzwa kwabesifazana kusiya kukhula ezweni.
Ukwenza kwabaqeqeshi abangamadoda kumele kutshintshe ngoba ekusebenzeni lapha sonke siyafanana. Lapha sizabathola ukuthi khona baqamule umthetho, baqamule ama-sexual harassment policies, bamele bebotshiswe bechothule imisebenzi.
Unkosazana Tanaka Murerwa intatheli zindaba yesayitsi uthi zinenge inhlupho ababhekana lazo uma besemsebenzini.
Sabe sifisa ukuthi ikakhulu maybe nxa sisiya ku-ground kungabi lokubandlululo ngoba zibananzelela ukuthi nxa sisiya ukuthi sisiya ku-ground kuyakhava ama-election kuyakhava upresidenti into ezinjalo bakhona laba ababhalela i-state media bathola indlela abaphathwa ngayo kuma-assignment iyachiyana nendlela abantu abaku-private media abaphathwa ngakhona.
Umnumzana Linox Mhlanga isiphathamandla se-Voluntary Media Council of Zimbabwe uthi bakhathazekile ngokuhlukuluzwa kwentatheli zindaba ezithanda kuqala ukuloba
ngathi khona especially kubunda laba basenda kuma colleges lalabo engathi engama intern bayakhuluma nje ukuthi bahlukunyiswa ngama journalists amasinya journalists abangamadoda.
Intatheli zindaba esingumqondiso wenhlanganiso e-Fact Check Zimbabwe ulifaqane nare uthi benza konke okusemandleni abo ukufundisa wonke umuntu ezweni ukuqhakatheka kwe-Fact Check ezindabeni eziphuma elizweni.
Ngiyazi ukuthi amazizosiz ayaphatha bonke abesilisa labesifazane kodwa siyananzelela ukuthi ngezikhathi ezinje ikakhulu silindaba zokhetho nxa ama-journalist abesifazane ethe wathi ngekuthi kumbe ayeralini wenu nje kathesi ukuthi uyesuka lapho uhambe uyekhava istori engxenye esisewangi siyathola ukuthi wesifazane nxa i-newsroom yakhe laphani ngela ama-resources bese ukuthi wahamba lo muntu maybe onguye odinga ukukhetha.
Umphathintambo obona ngezokukhutshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswa kunkulumo yakhe yokunanza ilanga le-World Press Freedom Day uchaze ukuba uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukunanza amalungelo entatheli izindaba ezweni ethi sekule mithetho ekhona ekhangela lokhu. Wakhuthaza imisakazo lamaphephandaba ezweni ukuthi ehlukane lokukhupha imibiko engamanga ezweni okwamanje kulentatheli izindaba ezimbalwa ezabotshwa ngaphansi komthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act ehambisana le Cyber and Data Protection Act lapho okwabotshwa intatheli izindaba ezinjengoHopewell Chinono, uJeffrey Moyo, ukuthunjwa kukaThawanda Mutheyiwa labanye. Abenhlanganiso e-Reporters Without Borders babika ukuba eleZimbabwe ngelinye lamazwe akhokhelayo ekwephuleni ilungelo lentatheli izindaba lonyaka likusibanga sokulikhulu lamashumi aphezu kwamabili i-126 phakathi kwamazwe alikhulu lamashumi athobamnemibili 180. Intatheli izindaba eziningi kulezi insuku zikhala ngokuhlukuluzwa, iningi lazo liyaxotshwa emkhosini kahulumende zingelacala kumbe ukubazelwa amacala. Okwamanje uhulumende uphakathi kokuloba imithetho ebekela intatheli izindaba imigoqo egoqela i-Media Practitioners Bill, i-Protection of Personal Information Bill leminye. Ngimele umsakazo we-Studio 7 yokobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umeli wezengeza West edale lePhalamende njalo engowebandla leTRIPC umnumzana Job Sikhala utholakale ngumthethwandaba kamantshi elecala lokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho namuhla wetheswa isigwebo sokuhlawula ifayindi engena kumadola eMelika ngamakhulu ayisithupha $600 kumbe ukuhlala ejele inyanga eziyisithupha nxa engelayo limali. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Usikhala ubotshwe ngomnyaka ophelileyo ngemva kokuba efake umfanekiso wevidiyo enkundleni yebulenjini esithi umunye unkosikazi Mo Blessing Ali owesithungwiza owatholakala efile wabulawa ngabasekeli bebandla leZANU-PF. Abatshutshisi batshele idale ukuba usikhala wakhuluma lokhu esazimhlophe ukuba udaba lolu lusacutshungulwa ngamapholisa abathi lokhu kwaphambanisa ukusebenza kwabo. Esipha isigwebo sakhe umantshi wedale leHarare unkosikazi Marihuana Zogofa utshele idale ukuba loba nje usikhala ubephikisa icala leli ubufakazi bakhe bebungelantshukuntshu. Igweta likasikhala umnumzana Harrison Nkomo uthi ukusobala ukuba usikhala kalacala esithi wazaphikisa isigwebo lesi.
The effect of the sentence is that he has been given a 6 months hold suspended prison term on condition that he pays a fine of $600 by the 5th of May 2023, failing which he shall be committed to prison for 6 months.
Ukutsho ukuba uphiwe inyanga ezisithupha ezibekwe eceleni xa ingabhatala imali efika $600 okumele ibhatalwe kumalanga amabili alandelayo, ukutsho Nkomo. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi njengebandla bayethuswe isigwebo lesi.
U-Wonderful Sicala utholekale elecala, icala lokubana yena kunhlanganiso ephikisana le ZANPF ikubona iParliament elisithi lachiya selilandela indaba yamasupport eZANPF ongasiyo ke indaba isikhangeleleyo njengebandla thina lokuphikisana kakhulu le judgment ephumileyo njalo sizabe sitya ke amadala phezulu ukubana sithole ukusuthiseka njalo sithole ijustice ngoba siya kukhetho ukhetho ofanele kuyenzwe ngokusemthethweni ukhetho ofanele kuyenzwe kungancindezelwa labo amabandla
phezulu lokhu kusekelwe ingcitshi ecubungula ezombusazwe umnumzana Tshilisane Ntungagwa
ukuthi sikhalutholakala elecala kimi kutshengisela ukuthi khona uhulumende usebenzisa umthetho umthetho lo usukhanya ongumthetho okujezisa abantu makhaza ikanti ke umthetho okujezisa abantu ababezama ukuvukela okwepolitiki asinazeleleni ukuthi mase siya ekukhethelwa ama elections akula mcabango ukuthi abanye bayavalelwa ukukhanya ukukhuluma ngoba kungangcono ukuthiwa khona kula ma election
lokhu kuza ngemva kokuba uSikhala walandula ividiyo eyalethwa emthethwandaba ngesikhathi ethonisiswa esithi ividiyo leyi yayiphekaphekiwe umantshi uGofa uthe ubufakazi obalethwa ngabafakazi bakahulumende buveza ukuba ngempela uSikhala walenza leli cala uSikhala ulamanye amacala amathathu aza kuza emthethwandaba agoqela ukutshotshozela ukuba uhulumende akhishwe lokutshotshozela uDlakela ngimele isithu 7 seHarare ngimlondolozi Ndlovu
Ukuchitheka komtshato wendodakazi kaMoyi umnumzana Robert Mugabe ubona love ngumyeni wakhe uSimba Chikore sokuveze inotho emangalisayo yabavili laba elakho ukungena kumabhiliyoni amadola emelika okuyinto etshiye uZulu weZimbabwe ekhuza umhlola amaphepha afakwe nguChikore enkantolo aveza ukuba ababili laba balamaplazi angamachumi amabili lanye 21 kanye lendawo zokwakhela izindlu ama residential stands angamachumi amabili lanhlanu 25 phakathi kwama stands lawa kulesinye esise Helensville esibiza i 1.8 million US dollars esinye sibiza 571,000 kuthi esinye sibiza 11 million US dollars. Le yimizekeliso nje emithathu kuphela. UChikore lobona balezimota njalo ezinengi ezigoqela iRolls Royce yona ebiza inkulungwane zamadola aseMelika ezingamakhulu phose eziyisishiyankalombili 790,000 US dollars. Ababili laba balomdadada wendlu njalo yezinga laphezulu imansion eDubai ebiza izigidi zaseMelika eziyisishiyankalombili 8.1 million US dollars. Abanengi bathi ababili laba bathola linotho ngemisebenzi yenkohlakalo ngesikhathi kusabusa uMgabe. UChikore uthi kafuni ukuthi umtshato wakhe uchitheke kodwa uthi nxa kusenzeka lokhu kumele bavelane lobhona linotho. Igqwetha lakhe umnumzana Rogers Matsikitse utshele iStudio 7 ukuthi ngempela linotho ngeqiniso kodwa igqwetha likabhona umnumzana Fungai Chimwa Murombe uthe uChikore ubhalele mpahla engekhoyo. Oyisikhulumeli sikaMgabe oseyisikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Charamba yena ozibiza ngegama lokuthi Tinoedzwa Zwimwe kuTwitter uthe abazihlupha ngalolu daba bayiziwula. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe uDr. Shepherd Mpofu ofundisa ezokwethulwa kwemibiko e-University of South Africa iUNISA eTshwane kwele South Africa.
Into emangalisayo ukuthi abantu ababili bengaba lenotho engaka edisiyazi ukuthi le mthetho eZimbabwe ukuthi abantu babe namapulazi elidlule lilodwa umuntu eyedwa kumbe njengembuzi akuvunyelwe emthethweni kodwa okumangalisayo ukuthi abantwana bakaGqabi bazibabe lomhlaba wonke lo lathi lokhu sibambeka ngaphansi ukuthi sikuzwisise sometimes asithi ngxenye ngamanga but since okungamaphepha asedali lawa sikusho ukuthi ziqiniso awungekwa ngukholo nxa ukufunda ukuthi kwenzakala eZimbabwe okwamaqiniso sesibonele ukuthi iZANU-P F ibone kanjani ngoba konke lokhu asikho ukuthi kuyinkinga kaSwimba lobhona but kukhombisa ukuthi iZANU-P F kule nto vele ezenzakalayo eZimbabwe under the watchful eye seZANU-P F ezingekho right.
Kuke kwaqhutshwa uphenyo lokuthi kanti wona umhlabathi usezandleni zabobani, amapulazi asezandleni zabobani, uzivanile amapulazi amangaki, kodwa impumela yalolo phenyo asizange siyibone. Kungaba kuzanywa ukufihlwa into ezinje yini ngokubona kwakho?
Yebo, bayafihla ngoba nxa uphenyo lolu lungaphumela egcekeni kuzotholakala ukuthi labantu abaziphethe eZimbabwe balamapulazi adlula elilodwa kuzathiwani manje. Utshela ukuthi umnangagwa endiyana ngabe nepulazi eliyi-1 akulanto enjalo. Ama-reports okuthi mbani olamapulazi amangani asoze siwabone eZimbabwe iZANU-P F ithethe umbuso asoze siwabone ngoba vele bona abantu abakuZANU-P F kwampa. Akwenzakali ukuthi bengabi lamapulazi amaningi umuntu eyedwa. Yikho phela okaSwimba lobona lokhu sokuvela manje. Babekwenza umgazi esaphila, bathola umgazi esaphila amapulazi nala. Esiza kubuza ukuthi yimthetho bani ababeyilandela engalandelwa ngabanye abantu beZimbabwe, ama-citizens angekho connected politically.
Bengaba bawathola njani lawa mapulazi? Kungenxa yokuthi bengabantwana bakamongameli nobengumongameli.
Nxa sikhangele indaba likaGrace Lusimba le, sikhangele le ndaba ye-Al Jazeera le, ama-documentary e-Jazeera la, amane abekhuluma nge-gold mafia, ukuthi igolide litshontshwa njani eZimbabwe. Nxa ungakuhlanganisa konke lokhu ukaSwimba lobona nokutshontshwa kwegolide namanye ama-minerals eZimbabwe, then kuyazwisiseka okuyindaba kwakhona ukuthi kwenzakala njani. And njengoba ngitshilo ekuqaleni ukuthi iZANU-P F isitshela okwesikhathi eside ukuthi since abo-2000 land reform iqala laphana ukuthi one man one farm, but nanku sesithole ukuthi uSwimba lobona balamafamu amaningi adlula khonokho ababekufanele emthethweni. Ukuthi iZANU-P F iyenza imithetho kwamanye abahlali beZimbabwe, but imithetho yakhona they don't apply kubantu aba-connected neZANU-P F.
UDokotela Shepherd Mpofu uhlaziya ezombusazwe njalo ufundisa ezokwethulwa kwemibiko e-University of South Africa eTshwane kwele South Africa. Umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations uthi namuhla uzama ukuthi amacele omabili ebutho lakweleSudan alwisanayo avume ukuthi kulethelwe kulelo lizwe abantu abedlula amakhulu azinkulungwane 100,000 ukudla lolunye usizo olutshiyeneyo. Amabutho la abalisa ele Sudanese Armed Forces lele Rapid Support Forces abikwa esevumile ukubeka phansi izikhali okwamalanga ayisikhombisa ukwenzela ukuthi akhulumisane phakathi kwempi esiqhubeke okwama phezu kwempi esiqhubeke okwamaviki amabili esibangele ukubulawa kwamakhulu lamakhulu abantu. Ukuthi kubekwe phansi izikhali kwamukelwe ngenjabulo ngamazwe omhlaba agoqela eleMelika, lona elithi belilokhe likhulumisana labalwisanayo ngenjongo yokuthi kube lokuthula kweleSudan. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Innocent Ndivali, umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe.
Kuzaba nzima ukuthi amacele lawa ebe leqiniso ekubekeni izikhali phansi ngoba indaba eletha vele ifriction indaba yona le yemngcwele. So abantu laba balemngcwele because also of indaba ye tribalism and balemngcwele between each other because indaba yama Western powers are involved. So kule agenda sisithandekile eveli khona efuza ukuthi icine iSudan injenge DRC kumbe injenge Congo yonke nje ukuthi bahlala besilwa kulobudlwangudlwangu. Nxa kulobudlwangudlwangu ama Western powers lamanye ama foreign interest aya benefit asistandekile. So ukulwa lokhu into ezahlala ingani khona until iAfrica izithathe ileadership imove very 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 quickly in also making sure ukuthi at economic level abantu ba united, at political level abantu ba united, at social level abantu ba united, at a religious level abantu ba united continentally. So that is what we are saying sisithandekile njenge EFF ukuthi hayi
indaba ye capitalism is a real sisithandekile. Ama profits that are driving ama Western countries asebenzisa Africa njengendawo yokudlalela lokulwa befuqana bodwa belwela izinto esilazo njengama resources. ISudan isinjenge ground nje eyokuthi ama Western countries ayadlalela khona ayalwa ayenza nadoselana kuyikuthi ngoba iSudan kufuze yakhiwe bakhangelela ukuthi mbani othatha icontract liyana yitho kufuze siyakha ama-bridge yithe yonke into idrive by capitalism ama-profits. They are not driven by trying to make Sudan better or Africa better. No, kufuze silethe i-socialism. We do away with this thing yama-tenders e-Africa.
Impi yemdeni leyo eyenzakala kwele Africa ungathini ngayo njengoba sibona kulokulwisana okungaka lingabambana yini ele Africa?
Iproblem ye Africa is what EFF has always been saying over and over. Sikhuluma ngento yokuthi iAfrica kufuze ibambane, idilize ama borders. Ngoba into ehluphayo ngama borders, ifriction yonke lo oyibonayo sisithandekile ikhozwa ngama borders. Not only at a regional level, but at continental level, kufuze iunite, ibe one, ibe borderless Africa. You see, ama leaders wonke we Africa, kufuze ukuthi eme njengamadoda, ekele ukube bebaleka, bebalekisa ama ambassadors abo from iSudan. Kufuze bebuye behlale phansi and have i-advocacy ukuthi Africa kufuze ibe borderless. Why can't we have i-borderless Africa? Indaba singabi le presidency eyi-one, sibe le army eyi-one, singabi lama borders, sibe le currency eyi-one, ukuze sikwanise ukuzivikela njalo ukuvikela abantu abahlala e-Africa as a whole. I-continent ibe one country engela border, ele currency eyi-one, ele free decolonized education, ekwanisa ukukontrola ama resources ethu as Africans. Ngiyabonga.
Umnumzana Innocent Ndivali, umholi webandla le Economic Freedom Fighters Zimbabwe, ubexoxa lo sithandekile emhlanga we Studio 7. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Owesilisa ovuke ubhova wabulala, wadubula wabulala omakhelwane bakhe abahlanu ngeviki ephelileyo esigabeni seTexas khonapha eMelika. Obengabonakali uze watholakala wabotshwa eHouston izolo. Kulenhlelo eziningi ezingadlalanga emsakazweni kamabonakude owethelevision eMelika izolo ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabalobi balezinhlelo abangabazinkulungwane ezedlula ezilitshumi 11,500 bekhala ngeholo eliphansi. Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lo nkosikazi Saneliso Dube onceda intandane eGwanda North esabelweni seMathebeleland South.
Kulezi nsuku njengoba ngumuntu obhizi nje nge-charity, uma ngithola abantwana lathi bengenampahla, ngiyabanikeza impahla, ngine-team yebhora kulamalanga. Umdlalo webhora esiwenzayo i-netball ukuthi abantwana babe busy bangayi kuma-drugs.
Singathi abantwana laba ngayibaphi, ngamankazana, ngama-orphans, intandane kumbe kume njani?
Hayi, kuhlangene nabomama nabantwana, kuhlangene nje siyi-team yebhora. Sine-under 15, sinabakhulu impela omama.
Singathi ibhola lokukhahlela kumbe lokuhlaga?
Lana ibhora leli lezandla okwenze ngabona ukuthi kumele abantu bejoyine leli bhola, is because abantu yazi emakhaya fanisa ukuthi babe nento abayenzayo, babe busy. Uthole ukuthi umuntu angahlali nje, uyabona. And abantwana ngithi kulezi nsuku khonathana ukuthi bakhiphe nje emgwaqweni, yiyo nje isokoxeka kakhulu. And abantu abasiponsa kakhulu yimasakhane eyenza ukuthi silidlale leli bhola.
Ye, kube sokubuya ke-intandane, akusichazisele sibile ukuthi usukusela nini lapho waqalisa khona ukwenza konke lokhu, njalo uzinikani intandane njengoba lawe sikwazi ukuthi uyintandane?
Intandane ngiqalise ngo-2017 ukuthi intandane ngizinikeze iy'mpahla. Ngiyahamba ebantwini ngicele iy'mpahla ezindala, ngikhulumisane nabantu banginikeza impahla, ngihambe ngiyenikeza intandane. Abafelokwazi ogogo ngiyabanikeza iy'mpahla. So ngithe ngibona ngo-2017 ukuthi ngahlala phansi ngabona ukuthi ngoba nami ngishiywe ngabazali. So ma ngishiywe ngabazali ngingaka, umntwana oshiywe ngumzali emncane yena ngingamsiza kanjani? Ngoba ma uthiywa ngumzali ubuhlungu. So yikho engahlala phansi ngabona ukuthi hayi, ithi ngithathe umuzi wabazali ngiwenze ube yi-charity home.
Singathi-ke ulabantwana abangaki abasemuzini wabazali bakho?
Nginabantwana abangu-56. Ogogo ngiyanikeza, eni gogo ofikileyo ngiyamnikeza impahla nabomkhulu. Then labo bantwana laba bahlala nabogogo babo, ngiyabaviza ngeyi-23 ukuthi baze sizoba nephathi, bakholise kunye nami, ngibanikeze lezo mpahla, ama-gift, sijayive kube mnandi.
Ye, ukuze bezithuthukise-ke ubayenzelani ukuthi labo bezame ukuzithuthukisa?
Ngiyabafundisa ukuthi bantu abami, ma ukhula njengoba i-charity angeke ihlale nawe, ma usuna-16 years kumele uziphathe kanjani. Ngiyahlala nabo phansi ngibatshele ukuthi ubuye esikolweni, number one, zama ukuthi ufunde izifundo zakho, ngikusekele umntwana until azaqeda isikolo. Ngilokhu engihamba naye ngimfundisa, and bayathanda nabo ukuza kimi bezofunda. Bayathanda kakhulu abantwana ukuthi bebelokhu beza ngibatshela ma benenhlupho abanazo, babuya bangitshele. Njengoba manje sengumuntu osenomuzi wakho oseyakhile kwenye indawo, ngiyakhile eNyandeni khonaphana ku-village 1. Ngilakhi nje ngasuka ngaba seduze nabo futhi lapho engishadwe khona.
Bayahamba yini ezikolo abantwana labo?
Abantwana bayahamba ezikolo, kodwa uhlupho esinalo yindlela ye-long distance abahamba ngayo esikolweni. Uma ngingathola into efana nebhasi ukuthi la bantwana mba-transporte baye esikolweni, ngoba nami umuntu onelayisensi, umuntu uyabona okwaziyo ukuthi aqhube imota, ngiyabathatha abantwana ngiyebahambisa esikolweni bonke. Kungaba lusizo kakhulu. Into esikhala ngayo umango mude kakhulu abawuhambayo abantwana uma besiye esikolweni.
Ye, abafisa ukuthi bexhumane lawe bayakuthola njani?
Abafisa bazongithi.
Unkosikazi Saneliso Dube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Ku-Live Talk namhla sikhuluma ngodaba losuku lwe-World Press Freedom Day, okulusuku lwentatheli zindaba. Kwanele mthwakazo muhle, lingayikatshana ke ngoba luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo yimi owenu Untungami Linkomo. Lilale.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.